Marauya,
Marauya seko akavarirwa namatadzi kangu.
Tamarauya,
Marauya seko akavarirwa namatadzi kangu.
Lumkosi wandulela ozokwenziwa mhla ka 9 Mbimbitho okulusuku lapho uHitayi athunjwa ngalo ngomnyaka ka 2015 isimithathu iminyaka engaziwa ukuba usaphila nalo bahaji abekade bekulombuthano abedlula amakhulu amahlanu bathi kabasafuni ukuzwa ukuba ukhona othunjwayo njalo besithi eZimbabwe otholakala elomlando okwenza njalo makajeziswe kanzima njalo bahlawulelwe abahlawulelwayo. Omunye wabasebenzelo iTai Tamara emkhankasweni weOccupy Africa Unity Square ngaleso sikhathi owakhuthaza ukususwa kowayengumongameli Robert Mugabe esikhundleni ebekwa umlando kuba esehluleka ukubusa njalo esekhulile. Umnumzana Charles Nyoni ulandisa ngesiqoqela somkhosi walamhla oqoqwe ngokusebenzisana labenhlanganiso yakhe kanye nabemuli yakoitai ngaphansi kweitai Tamara Trust.
Owanamhlanje umkhosi ngokukhumbula omunye wethu ongekho phakathi kwethu onguba uItai Tamara ukuthi siyamkhumbula ukuthi njengoba kuthiwa uhulumende owayekhona nguye okwaziyo ukuthi uItai kwini okwenzakala ngaye, sifuna nje ukuthi uhulumende lo osekhona njengoba esithi yena osengumuntu omutsha njalo oyenza izinto kakutsha asitshele asi ukuthi kwini okwenzakalayo ngakuItai Tamara. Nxa kuyikuthi siyamngcwaba sibe kwathi sesingcwaba nje umoya njengoba isidumbu sakhe singabona ukuthi sikuphi.
Unyoni uthi bafisa ukubonana lomongameli welizwe ukubonisana laye phezu kwalolu daba lokunyamalala kukaItai.
Uhulumende sithi sifuna ukuba nesikhathi sokuthi sihlale phansi naye sikhulume naye njengoba sizobhala incwadi siye ofisini yakhe ukuthi sifuna sikhulume phansi, sihlale phansi sikhulumelane sibuzane ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuItai Tamara. Yikho sibuthene namhlanje ukuthi kube yikuqala kwethu okokuthi sesifuna i-appointment lohulumende okhokhelwa ngo ubaba weMnangagwa.
Isikhulumeli seqembu lethajamukazi esijikile uOstalo Sisiziba uthi ukubone kufanele azemanyana labemuli yakoitai labanye kulo mkhosi ngoba ethi uyakuzwisisa ukuthunjwa ngoba laye wake wehlelwa yilolu hlupho.
Ngoba lami ngangizibona ngibona ngingaphansi komthetho ngoba oqala ngithi we are not using violence, yenza ngokuthula ukuprotesta kwethu sitshengisela ngokuthula kodwa sayenzani ngacina ngithunjwa. Babefuna ukwenzani? Babefuna ukumbulala. Ngikwazi ngani ngoba bakhuluma kungasibo labo abakhulumayo phandle njengokwenzakala namuhla. Ngabe mina ngikho lokhu ngilesiqiniseko esikhulu kakhulu beyond doubt ukuthi kungabe kungaso bantu ababhalayo kuFacebook, abangabhalayo kumanewspaper, ababhala konke ukuthi hayi umfana lo sifuna iphendulo. Ngangingasoze ngafangathelwa kahle.
Umfo wabo kaItai uPatson Tamara utshelela umbuthano ukuba bafisa ngaye kuyafezeka aye kukhankasela uItai okubalisa ukuqhutshwa kokhetho olwamukelwa ngumuntu wonke emhlabeni. UPatson uthi lapho sekwazakale ukuba ukuphi uItai ephila loba sewabhubha ufisa ukuba bahlawulelwe njengemuli kunhlungu abahlangana lazo iminyaka yonke le engazakali lapho akhona. Wengeza ethi kabaye kuphumula bazoqhubeka beluphakamisa lolu daba lukaItai njengalokho kade bevele bekwenza sonke lesi sikhathi. Wenziwe ngokuthula nomkhosi kungekho kuhlukumezwa ngamapholisa njengalokho obekusenzakala ngesikhathi sombuso kaMgabe. Ungenwe njalo ngabe kade beze bemele abezombusazwe okubalisa umnumzana Jacob Ngarivume owe Transform Zimbabwe kanye labafundisi ababalisa umfundisi Patrick Mgadza lo Ivan Mawarire. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.